lokho esikufuna thina ukuthi kona nxa bengafuni ukuthi kona sekhole ngama US kumele izinto zonke lezi ezibiza ama US dollars kathesi siyahamba kuma private doctors bayafuna ama US dollars and uminister of finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa import izimoto kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidikela laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US thina sithe siyathola ngapi thina lokho sihola ama-RDGs.
Abanye ababalisi abemaphandleni baphakathi kokufola kathesi lixhasana labo yini?
Sike sazama sile ukuthi khona at least lokho esikuyenza siyenze ndawonye njenge for the Federation of Educators Union of Zimbabwe, but ukukhanya i-organization leyo ayeka register and is not recognized. But nxa abanye beyenza anything else okuza benefita ababalisi bonke vele lathi siyabasupporta, kalazo zethu vele ziyafanana in as much as sizama ukuthi kona at least siyenze ukuthi kona sizuze i-attention in different ways.
Ngaphandle kokuholiswa ngama-US dollars, ezinye izikhalazo zenu iziphi?
Na kuneyi kakhulu kathesi ama teachers vanikwe kuthiwa kona yi-bonus but ikiti leyi kayiso bonus because i-bonus esikwaziyo kuthiwa kona yi-trading the checks, okusho ukuthi kulama checks angu-12 esiwazuzileyo for the whole year and the 13th one indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. So sifuna ukuthi kona izikole zingakavulwe i-housing le-transport allowance yona leyo at least ibuye futhi yithi so that at least ingaba i-13 i-check okwamaqiniso. So kule issue yona leyo ukuthi kona kulamanye ama-teachers vele abayizuzange ibhona so umnyuzi sikhona uyitholile namhla sike sabe sayenza at least i-random check. Mina lapha eMathebele North ngile more than 21 ama teachers abangazuzanga ibonus and ireason yokuthi kona indaba engazuzanga ibonus asitholanga. So ngathatha amabizo lawa ngahambisa ku head office yedu and I think they were pushing ukuthi kona at least bazuze. So sile issue naleyo ukuthi kona one amanye ama teachers kabazuzanga ibonus and laba abayizuzileyo ibonus leyi ayikwananga bakhiphile i-housing le transport allowance iyafunakala. So kule issue ye bonus, kule issue yama US, kule issue even e curriculum kule ama non-mandatory sendi vele kunengi. U Secretary General u Raymond Majori wani ku president incwadi elama ile sikhalazo ezababalisi and up to now asikabizwa ukuthi kona at least sihlale phansi.